sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare mhla ka 1 kuNcwabakazi ithi ikhangelele ukuthi umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ayethula ubufakazi, kodwa uza kuya yini.
Ikhomishini imeleli ukuthi abuye njengokumema kwakhe. Okuningi kuyezwakala yebo emaphephandabeni, kodwa ikhomishini imeleli ukuthi uyabuya kusasa azonika ubufakazi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba sembuthanweni wokuthandazela ukuthula elizweni ozakwenzela eHarare kusasa.
Hayi, mina ukuthi ngiwe-count kumbe kasiwe-count kangikwazi, kodwa engingakutsho ukuthi andithembi ukubana usathane angazibuyisa. Uyabona wena ukubana uJesu yena ngokwakhe is the Prince of Peace.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula ibhajethi ngolwesine. Bakhangeleleni abakhubazekileyo?
Khanya njalo ama-cues ezimota lokho esiya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazuzwa kuwona lo umsakazi. Ikhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare mhla ka 1 kuNcwabakazi ithi ikhangelele ukuthi umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ayethula ubufakazi. Ngeviki edluleyo uMnumzana Chamisa uthenxa uMongameli Mnangagwa engabizwanga layikayi. Ikhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Khalema Mohlante ithi imkhangelele ukuthi uza kuba ekhona. Kodwa uMnumzana Chamisa ubikwa ibhalele ikhomishini le incwadi ebuzisisa ukuthi kanti kungani ebizwa yena uMongameli Mnangagwa bengamemi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sale ikhomishini uMnumzana John Masuku ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhomishini imeleli ukuthi abuye njengokumema kwakhe. Okuningi kuyezwakala yebo emaphephandabeni, kodwa ikhomishini imelele ukuthi uyabuya kusasa azonika ubufakazi.
Yes, ke sezwa yena esithi nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa engabizwanga laye kasozabuye useguqulile yini lokhu kade kutshilo?
Yena nguye ongakutsho khonokho, kodwa ikhomishini nxa ibiza umuntu ukuthi azonika ubufakazi kayibuyi ukuthi abantu bazoxoxa kumbe babe sedale bephikisana, kodwa umuntu ubuya azinikele ubufakazi obuqondane laye. Omunye laye abuye anike ubuqondane laye kumbe ubuqondane lehlanganiso yakhe. Yikho-ke okwakhathesi ikhomishini yakubona kufanele ukuthi inxuse abantu abanjengabo i-Advocate Chamisa, uMnumzana Tendai Biti, uJim Kunaka kanye noShadrack Mashamombe labanye abatshoyo ukuthi bafuna ukubuya, okufana loMnumzana Maphosa ongukankosikazi Maphosa lo owabhubhayo ngelanga lakamhlaka August 1, kanye lenhlanganiso ezinjengeZimbabwe Lawyers for Human Rights, kanye lalabo abazingcitshi ekusetshenzisweni kwemibhobho kanye lokusebenza kwenhlamvu ezijiyeleyo.
Bona labo abanye abangaso uMnumzana Chamisa abafana labo Tendai Biti, bona-ke bakukhona yini abakukhulumileyo ngokuza khona ngapha?
Asike njalutho, kodwa engxenye kungabe sekubele inguquko, kodwa lapho icine khona ukubona ikhomishini ibikubona angathi bazabuya ngelanga lakusasa.
Lizamema yini uMongameli Mnangagwa?
Ikhomishini yenza umsebenzi wayo ngezigaba ezijiyeneyo. Okwalesi sigaba ikubone kufanele ukuthi imeme uMnumzana Chamisa. Nxa kuza kuba lesi sigaba esiza kwenza ukuthi kufanele ukuthi kumenywe uMongameli Emmerson Mnangagwa kumbe abanye, ikhomishini iza kukhangela xa leso sikhathi sesifikile.
Lowo nguMnumzana John Masuku, isikhulumeli sekhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare phambilini kokhetho. sixoxela eSeharare. Isiphathamandla sezana uPF uMnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi uMongameli Mnangagwa engabizwa uzahamba. Sasa uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba khona kumbuthano wokuletha ukuthula elizweni othiwa National Peace Initiative ozakhokhelwa isizalwane sakwele South Africa uMnumzana Hakan Henmoon okhokhela inhlanganiso ye-Federation for World Peace and Unification. Wona umbuthano yabo useHarare enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale esigodlweni.
Lumbuthano wenziwa kulokufuthelana elizweni kulandela impumela yokhetho abamabandla aphikisayo abangavumelani layo. Omunye wabaphatheke eqoqeni lomkhosi nguBishop Johannes Ndanga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Apostolic Churches in Zimbabwe. UNdanga utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center eHarare namhla ukuba uzulu weZimbabwe azinikele ekuqhubekiseleni phambili inhlelo zokukhankasela ukuthula. UNdanga uthi lesi yiso isikhathi sokuqeda ukufuthelana, kudingwe lendlela zokuletha ukuthula elizweni ukuze kube lentuthuko uqobo. Okusekelwe ngomunye wabafundisi abakade bekulomhlangano lentatheli zindaba njalo engomunye wabaphatheke kwezokuqoqwa kwalomhlangano ozobuthanisa iziphathamandla ezivele kumagumbi omane womhlaba, umfundisi Busani Sibanda webandla le United Apostolic Faith.
Hayi, mina ukuthi ngiwe cult kumbe kasiwe cult kangikwazi, kodwa engingakutsho ukuthi andithembi ukubana usathana angazikuyisa. Uyabona wena ukubana uJesu yena ngokwakhe is the Prince of Peace. Nxa engu-Prince of Peace angeke lumama nxa kade ngumama wesathanism azofaka indaba ye-peace, ngoba uyabe i-kingdom ezilwisayo katsho zime. So mbona ngani mina umama lo uhamba ngokuthula, njalo ukuthula usathana into ezimbili ezijeniyo. Satan came to kill, steal and destroy. Then okulandwe ngumama lo ambona ngani kuyadlelana lokubulala lokutshontsha kumbe lokuphazamisa.
Uthi uqakathekile uSibanda ukuba njengelizwe uZulu aphatheke kumikhankaso yokuletha ukuthula elizweni kukhunyisanwe umlotha.
Sikhangele ukuthula from kulevo yangkhaya emulini, sikhangele ilevo yasechurch, sikhangele njengelizwe.
Kodwa uZulu okubalisa uNkosi Khona DVD ulombono owahlukileyo.
I-message yakhona ayikho clear ukuthi kahle kahle akulandele lapha ngokomnotho welizwe, akulandele lapha ngokuthi kube lokuthula elizweni, njalo kuyagoqela lama families. Into yakhona isingenelwe ngukhulumende kakhulu, ngiyo seyidrive into yakhona sesimayo lathi ukuthi kanti ukhulumende ezegijimisa okokholo kangaka sokuhambe njani.
Abaqoqa lombuthano balandule imbiko ethi uNkosikazi Moon ngowensonto yabakhonza uSathane. Abe-Federation for World Peace and Unification, FFWPU, bathi uNkosikazi Moon uzothatha leli thuba ukukhulumisana loZulu ngenhlelo ezehlukeneyo okubalisa olokusiza ekuthini uhulumende weZimbabwe asuselwe izijeziso zomnotho azibekelwayo kanye lezabekelwa enye inkokheli yazo kakhulukazi ezisebandleni leZANU-PF. Bathi umuntu wonke unxusiwe okubalisa abezamabandla ezombusazwe ezokholo kanye loZulu wonke ejikelele. Asenelisanga ukuzwa ukuthi umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uza kuba ekhona na kulombuthano. Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu yeZimbabwe Council of Churches bethule umbiko ukuba abalani la lo mkhosi njalo kabasoze babe yingxenye yawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Sanda ukukhethwa ukuba ngumeli eMelika ukumela elebhilitshane eZimbabwe unkosazana Melanie Robinson useveze ukuba uhulumende wakhe uqhubekela phambili ngenkulumo zenguquko kwezomnotho lezombusazwe njalo usebenza lebhanga eliphathisa amazwe ele-International Monetary Fund, i-IMF, lona eselithunyelwe eZimbabwe ukuyachwayisisa ngezomnotho. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Ekhuluma labenhlanganiso emele izizalwane zeZimbabwe eNgilandi, eyeZimbabwe Diaspora Focus Group eLondon, unkosazana Robinson uthe usebenze kakhulu kwezentuthuko njalo ukuya kwakhe eHarare ukhangelele ukuqinisa ubudlelwane belizwe lakhe leZimbabwe kwezomnotho, inhlalakahle lamalungelo oluntu ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Everybody's having a good look at the economic situation and trying to work out where Zimbabwe is, and there's an IMF.
Wonke umuntu ukhangele ukuthi wenzakalani kwezomnotho eZimbabwe. Kuleqembu le-IMF elikhona ngale ukuzama ukuhlela izinto. Siyakwazi eZimbabwe eminyakeni edlulileyo belizama ukuvuselela ezomnotho kodwa kulobunzima obukhulu. Ngakho-ke i-IMF isahlolisisa ukuthi kume njani, kungalungiswa njani, ibisisitshela ukuthi singenze njani.
Umumo wezomnotho ukhanya ungakathuthuki kweleZimbabwe. Elebhilitane ngelinye lamazwe elalithembise ukuphathisa eleZimbabwe ngemali nxa ukhetho lungenziwa kungela kuthandabuza ukuthi onqobileyo ngubani. Kodwa leli lizwe lokhu limadolonzima ekuphathiseni eleZimbabwe. Abantu abaningi bayakhala ngoduwo olukhona, kodwa unkosazana Robinson uyagcizelela ukuthi kumele kwenziweni.
Create that virtuous circle of actually getting investment into the country and creating jobs and allowing people to really
kumele kwenziwe indlela zokunxusa abezomnotho ukuthi baze kweleZimbabwe ukuze kuvuleke imisebenzi. Silinde ukuzwa ukuthi IMF ithini lokuthi uhulumende weZimbabwe ufuna kusetshenzwe njani. Njengoba ibudget isikhitshiwe, sibone njalo ukuthi kule nguquko kwezomnotho la kwezombusazwe
unkosazana Edna Mwase ngomunye walabo ababenxuswe kulomhlangano wokukhuluma lonkosazana Melanie Robinson.
Ukumbona kwami mina ukhanya engumuntu ozwisisayo, engumuntu okwaziyo ukuthi iZimbabwe ime njani.
Umnumzana Arthur Molefe kasuthisekanga ngokukhulunywa unkosazana Robinson.
Kodwa wali ukusitshela nje ukuthi ama-priorities awama-British kuyini, wathi useyafunda ukuthi ezwe ukuthi ama-priorities kuyini. Themba ukubana wezwa ukuthi sasithini thina bangaphandle ngapha, ukuthi bake basilalele lathi hatshi ukusi-ignore.
Unkosazana Melanie Robinson oqala umsebenzi ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo ukhangelelwe ngabaningi ukuthi uzaphathisa ukuthi abezomnotho babuye kweleZimbabwe ukuzothuthukisa ilizwe ngokuvula amabhizinisi lokuqeda uduwo lwemali. URobinson uthatha isikhundla ebesiphethwe unkosazana Catriona Lang. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Kuqhamuke omunye njalo umlilo eHarare namuhla endaweni esebenzela abantu abaphila ngokwenza imisebenzi yezandla ethiwa Siyaso Home Industries eMbare, watshiya izimota eziningi ezigoqela amaroli lezincane ebezilungiswa. Umlilo lo ulandela owayizolo oqhamuke eGlenview 8 complex eHarare njalo wona otshise impahla endlini engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola edolobheni leKadoma. Lakho kuqhamuke umlilo izolo ntambama watshisa izitolo ezintathu ezigoqela esako Edgars. Amapholisa athi asaxwayisisa ngezehlakalo lezi. Ingozi lezi ziza ngemva kokutsha kwesakhiwo esihlala odokotela abasebenza esibhedlela sempilo koBulawayo ngomgqibelo. Ngeviki edluleyo kule bhasi elumathe njalo umlilo kwafa abantu abangamachumi amane lambili eGwanda duzane leWest Nicholson. Imililo yonke le isidale insolo kwabanye abathi ungani yingabomo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele Councillor weHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Engakutsho ukuthi ngalesi sikhathi kuyachisa kakhulu lakho futhi abantu sibebambene kakhulu ezindaweni lapho abasebenzela kuzo. Sokubanga ukuthi kuswelakala kwespace ngoba abantu sibexotshwa emadolobheni sebesiyabambana kakhulu kwezinye indawo lapha abavunyelwa okanye bevunyelwa kuzo. Sokugcina sokubanga ukungabi lokunanzelela ekusebenzeni abakwenzayo endaweni lapho okusetshenziswa khona izinto ezinjengamagenerator, izinto ezinga banga ukuba lomlilo uma zingabanjwanga kakuhle njengalokho okwenzakele ngale eGlenview, ngoba sizwa ukuthi umlilo waseGlenview wabangwa igenerator eladubukayo ukuthi otherwise kade kungela proper ventilation noma i-circulation yomoya kakuhle.
Bakhona abanye abasolayo Hadebe abathe imililo le ingaba iqalwa ngabantu abenza ngabomo. Ukubona njalo lawe?
Yes, lami ngikukhuluma labantu nomuzwa abantu bekhuluma kulo mcabango lawo onjalo kwabanye ukuthi otherwise kulabanye abenza ngabomo bezama ukuthi babe esingayithi bona i-punishment kwabo labo abakhanya bengawelelani labo. Kodwa hayi, mina ngisuze ngithi la mazwi a-confirmed noma ukuthi kakakonfenwanga ngoba asikazi ukuthi liqiniso yini, kodwa kukhanya ngumcabango wabantu.
Kuyini ongakuxwayisa ngakho uZulu?
Abantu otherwise kuqakathekile kathesi ngalezi nsuku ngalesi sikhathi esokutshisa okukhulu kokwelanga ukuthi bahlale balama-fire extinguisher eduzane labo ukwenzela ukuthi kungaba lokuvuka komlilo baphangise ukucitha.
Lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukansila weHarare sixoxelaye ekhonale esigodlweni. Kusenjalo sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu logatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ngemva kokuba lolu gatsha luveze amacebo alo okwethula umthetho oza kwenqabela ukuthi abantwana abazalwa ngabazali bakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa bengaphiwa incwadi zokuzalwa. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo mthetho ufuna kwethulwa lugatsha lwendaba zasekhaya ubhalwe kuNational Gazette number 41970, 12 October 2018, volume 640, page 78, notice number 1085, ukuze abantu betho abakucabangayo ngawo. Ngokutsho kwesiphakamiso salomthetho, abantwana abazalwa ngabazali bakwamanye amazwe bazaphiwa amakhadi okuzalwa kuphela bese bethunyelwa kuzigodlo zamazwe abo ukuthi zibasize ukuyathola incwadi zokuzalwa emazweni abo. Inhlanganiso ezibalisa iCenter for Child Law, Lawyers for Human Rights, Scalabrini Center of Cape Town, UCT Refugee Law Clinic, le African Diaspora Forum zithi zizaphikisana lokupasiswa kwalomthetho ngoba wephula ilungelo labantwana. Zithi uzakwenza ukuthi abantwana beziphepheli ezingenelisi ukuya ezigodlweni zamazwe azo bekhule bengalalizwe, bese kusithi abantwana abazintandane labo kube njalo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum osanda kukhethwa umnumzana Vusi Moses Banda uthi abavumelani lokuthi isiphakamiso lesi semukelwe njengomthetho ngoba sizathwalisa abantwana laba amagabha avuzayo.
Sikubona kuyinkinga enkulu kakhulu lokho, njalo kuzohlukumeza ingane ezingakwazi ukuzikhethela ukuthi zizalwa kephi kumbe abazali bazo baya kuphi nazo. Sibona ukuthi ma ingane lezi zinganikezwanga incwadi zokuzalwa lapha eSouth Africa, lokhu ukuzonikeza abantwana laba inkinga enkulu kakhulu ukuthi banelise ukuya ezikolweni bafunde bathole nosizo ezibhedlela ngoba bazobe nazo incwadi zokusho ukuthi bangobani.
Le yinto egcizelelwa umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena, yena othi abantwana bakwamanye amazwe bazathwala nzima ngaphandle kwabeZimbabwe njengoba bevele bengazitholi incwadi zokuzalwa kuleli.
Thina ke abeZimbabwe, umuntu nxa engathola umntwana esibhedlela eseSouth Africa uyahamba eZimbabwe consulate ayethatha i-birth certificate eZimbabwe. Nxa esefike iminyaka engu-16 ulalo ithuba lokuthi ke a-applyele i-citizenship eSouth Africa kumbe eyabazali bakhe.
Kodwa ke isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi ungaba ngumthetho omuhle ongafundisa izizalwane zezukazi le-Afrika ukuthi zihlale emazweni azo zicazulule inkinga zazo, hathi ukubalekela kwamanye amazwe.
Iy'ngane zakithi sezikhulela lapha zifunda yonke into labugeme ukuthi umntwana wazi ukuphathisipame ingane. So umntwana maye ngabuyela eyewondlwa akhulele kibo athatha ubuzo bakibo kuso siza kakile ukuthi basebenzele ilizwe lakibo. Nabadala abazali babakhumbule ukuthi ekhaya kuyayakhiwa, hhayi umuntu eqoqumisa abantwana azobagcwalisa lapha e-South Africa. Iyethi ngalimizi isala ingamanxiwa.
Ngokutsho komthetho womhlaba, ilizwe lapha umntwana azalwa khona yilwe lomthwalo okumupha incwadi yokuzalwa, kungakhathalekile ukuthi ilungelo lokuba isizalwane sakulelo lizwe useliphiwe kumbe hathi. Ngumelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Zulu wendaba wemutoko, siyabuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda. Lani basechipinge, wabakuthwe yilezi ndawo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 ye-Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo, ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama e-Crown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Uhulumende uthi uzaqhubeka incedisa amankampani ngemali yakwamanye amazwe evela ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank ukwenzela ukuthi enelise ukwenza impahla edingakalayo ukusetshenziswa emafekithali, ama-raw materials. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekithali uMnumzana Mangaliso Ndlovu emhlanganweni asanda ukuqhuba labo somabhizimusi, lapho agcizelele ukuthi kabasoze babanjwe ngamandla ukuthi behlise intengo yempahla lanxa kufanele bezinuke amakhwapha njengoba abanye babo beyikhuphula mahlayana. UMnumzana Ndlovu uthi kusobala ukuthi iningi kalenelisi ukuthenga impahla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, okugcizelelwe nguMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu, kuba forced ukuthi uthenge enye igrocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. So kusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency, ukuthi ngabonakala ngibhadala isikweletu sami nge-US kumbe ngepula kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa, sokumele ngiboshwe ukuthi ngingusiphathelela. Ngabonakala utshintsha imali kumbe ukubhadala omunye umuntu sokuba icala, osokusiba nzima ukuthi kathi manje sisasebenzisa njani i-multi-currency yethu. Kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one per customer, ngilabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona, kodwa hhayi amafuel silima ubhodabhoda edolobheni lakobulawayo sokunomehluko. Into endakade sizibona kazisekho, yiyo into esibe notshintsho eyenzakaleyo, ifuel isitholakala sibili emagalashini amaningi.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi omela iBulilima West edalele ePhalamende engowebandla leZANU-PF uthi okuphuma emhlanganweni yokuhlela uluhlu lwendleko zikahulumende olwe-budget kungaphathisa ukuthi impilo yabantu ibe ngcono ngomnyaka ozayo.
Umuntu obesukuma ubekhuluma ngokwehliswa
kwendlela esispenda ngayo imali especially singuhulumende njalo sibe lendlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo njengemisebenzi lempahla ezilungiswa kuleli ukwenzela ukuthi utholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. Abantu bebebambene bekhuluma kungelani lokuthi uvela kuliphi ibandla bebekhuluma izinto ezilungile ilizwe leZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumeli wemakhokhoba edalela ePhalamende umnumzana James Sithole oyebandla leMDC.
Iminyaka edlulileyo bekungani kulokuyekethisa ama-ministries abengani alokukhangelela ke phansi komsebenzi lo wePhalamende. Kusitsho ukuthi iPhalamende umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi ama-ministries akahulumende asebenza njani ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imali ababeyitholile beyinikiwe ukuthi bayisebenzisa ngendlela inokusemthethweni. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaministri nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wePhalamende, hhayi kakhe simbone ngani lapho sokuzenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Usomabhizimusi ophatheke emhlanganweni lomnumzana Mangaliso Ndlovu, umnumzana Busisa Moyo, ubikwa igcizelele ukuthi lanxa uhulumende efuna ukuthi osomabhizimusi bakhiqize impahla ezidingakalayo ukusetshenziswa emafekithali ama-raw materials, badinga imali yakwamanye amazwe ukuze bekwenze lokhu. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, umnumzana Masimba Kucheva ngalolu daba.
Kumele uqale wenze i-research ungakafaki imali, kodwa kumele i-RBZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kumafektari lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Basitshele ukuthi ungani befake imali kuprogram kumbe kufektari ayafake imali. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research eyokuthi abekwazi ukuthi ufunakala imali engakanani ukuthi amafektari lawa avuseleke.
Osomabhizimusi bagcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kungaqedwa yikuthi benelise ukuzenzela impahla zama-raw materials elizweni, kodwa lakho kufuna uxhaso ngemali efanayo.
Namuhla kuhlelo lwe-The Connection sixoxa labasakhulayo ngobunzima abahlangana labo empilweni ngenxa yokutshabalala komnotho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami untungameli Nkomo.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili. Sekwenzakele, bekwadoda ule ndaba sikhulume nehloniwe, olihlo mandlebe.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi ithi ikhangelele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa ayithula ubufakazi. Umphathintambo wezemali uza kwethula ngolwesine uhlelo lwebudget. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.